no kawande.
So kuyizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Namukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 13 kuLwezi 2023 ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Esingakhangela ukuthi uThabani Masara asikwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathathwa ngobani and bamthatheleni zamphiriwini elesi iyamifunane ekudlungeni abantu.
Ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thafumane Masaya, yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi.
Leyobona sokukhulunywa ngayo nge-RTDO imali ongekuyidinga ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhange ngizothenga ngayo nombalakazi imali ephephukayo.
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngemibono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus kuyonale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thafumane Masaya, yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi umnumzana Masaya ongumfundisi uthunjwe ngabantu abakade behamba ngemota yelunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Scott Sakhuphwanya eMavuku ngomgqibelo. Sehluleke ukukhuluma lomnumzana Sakhuphwanya phezu kwalolu daba. Omunye othunjwe lomnumzana Masaya, umnumzana Jeffrey Carlos, utholakale eShamva. Ukwensukwana ezedluleyo kuthunjwe ilunga le-CCC elimela abatsha edale lephalamende umnumzana Thakhutswa Nkatsihore ngabantu ababehlome ngombhobho wohlobo lo-AK-47. Lanamuhla kula muntu osebotshiwe phezu kwalolu daba lanxa nje bebikwa besazakala. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-CCC eMelika umnumzana Thembu Moringayi ngalolu daba.
Indaba lezi ziyasibuyisela emuva njengabantu beZimbabwe. Esingakhangela ukuthi uThabani Masara asikwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathathwa ngobani and bamthatheleni in a peaceful country enjengeyethu. Ukuthi ma mina xabana ngendaba zepolitics yikho sebethunja abantu. Sabona futhi uNkatsihore ethathwa the other week bamchiya elimele somewhere along the road. Hayi, into leyo kumele abantu beZimbabwe bonke sihlale phansi sibone ukuthi singawuhambisa njani, ngoba sezwa uNangagwa esithi yena uba uMnangagwa esithi yena they are the police, they are the CIO, they are the soldiers, they are the judges, they are everything. So mabe everything kumele bebe le responsibility, ngoba siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe they are entitled to a freedom of association, a freedom of political dispensation. Ma mina ngirepresenta i-CCC, wena urepresenta iZANU. That is no reason ukuthi unyamalale or ukuthi abantu bekuthunje ngendaba yokuthi uxabana ngabantu ngendaba zepolitics, ngoba sibantu banye anyway. We come from the same people. So khonoko kubuhlungu, ngoba siyakwazi ukuthi itaitza mara laka test asikwazi ukuthi wayanga. Siyakwazi ukuthi konke lokho kusikhumbuza ngendaba zegugrawundi abantu babejikelwe ebhalagwe lamanye ama-mines angakaqedakali laka test. So into leyi sithi ebantu bona leba abamthathileyo ukuthi hayi bafowet shiyanani lakho lokho, ilanga lizaphuma one day konke kuvezwe lokho. And wena ma usetshenziswa ukuthi uthunje abanye, hayi ilanga lakho lawo lizafika. I-election yaphela mhla ka-23, iZANU ayiwinanga. Lokho abakuyenzayo ukukwethisela abantu, betshaya abantu sezo egudu ivikele iphelileyo, kuthiwa kutshaya ukwalimaza abantu over 19. Sithi why abantu bahamba bayalwela inkululeko le-freedom eZimbabwe. So hayi lokho kuyesabisa.
Lilethemba lokuthi uzatholakala yini uMasaya njalo amapholisa abophe labo abamthumbileyo?
Ukuthi iZimbabwe government iza sinceda ngokubopha bana laba abantu abalokhe betsha abantu, bebulala abantu, belimaza abantu angiboni. So kumele ukuthi abantu sonke beZimbabwe sihlale phansi sibe le way forward, ngoba sibona ukuthi izano isihlulekile ukubusa elethu ilizwe leZimbabwe. Lakathe sisehlekwa ngabantu beSouth Africa besithi siyanuka amakhwapha. Hayi, asibambaneni Zimbabweans, sikhiphe izano le lo mnangagwabo.
Lo umnumzana Tim Moringai isiphathamandla se-CCC eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule, yena olandule ukuthi ibandla lakhe lile sandla ekuthunjweni kwamalunga e-CCC.
Angiboni ukuthi izanu PF yabikwenzelani khonapho. Njoba siphuma nje ekhethweni, izanu PF iwinile i-election. Iyabifunani ekuthumbeni abantu. Angiboni ukuthi imisebenzi eyenziwa izanu PF le. Le imisebenzi efana le yakuqala mhlawumbe. Liyana yalabana abantu okuthiwa hey ubabacathile abanye banjani yonke into enjani. Kungani izinto nje zifuna ukuthi zingcolise uhulumende weZimbabwe kusenziwa nje ngabomu. Kodwa ke ayi asikuchiyene ezandleni zamapolisa bacubungule bephumele ukuthi kathi sibili ukuyikho sibili yikuphi. Ikuthi nje mina ngibona ngani wona amapolisa alokuyethisa kakhulu entweni lezi. Ngalokuthiwa kaye kethisi ngabamele esebenze kuphume sibili impumelelo etshengisayo ukuthi ba ukuthi lokhu kwenziwe ngubani. Ukuze ungahlali kusenziwa izinto zokuthi kugcine kungcoliswa izanu PF, kungcoliswa uhulumende wayo ngezinto ezenziwa mhlawumbe ngabomu. Akulandelelwe kuphume sibili ukuthi kanti imisebenzi nale emibi kangaka iyenziwa ngobani. Kanti yona izanu PF njengoba ngisitsho nkomo ukuthi sesiphumethethweni iyabe ifuna ukuthi yenzeni ngakhona izuzane ngako khona ukuthi kuthiwa abantu banye bayacatshiswa nxa kuthiwa kucatshangele ukuthi yiye kwenzayo. Inambondi ambondi izanu PF kwenzayo lo. Mbona kulosanda esithile isanda sokuganga singabe sikhona isekutheni singcolise uhulumende wezanu PF.
Kunsukwana ezedluleyo baba Gawule sibone kuthunjwa elinye njalo ilunga le-CCC umnumzana Dakudzwa Ngaziwore olilunga ledale lephalamende ethunjwa ngabantu abahlome ngama AK-47 kodwa lalamhla lokho akula muntu osebotshiwe. Amapolisa singathi ayawenza yini umsebenzi lapha kumbe njengokutsho kwe-CCC akula lutho alwenzayo ngoba le imisebenzi yabezomvikela abakahulumende i-state security?
Mina into engingayitsho ukuthi into le yayiqala eZimbabwe ukuthi yenzakale elizweni leli isenziwa ezinye zakhona izinto sezithe zacutshungula zatholakala ukuthi zenziwa ngabomo kusenzelwa ukungcolisa uhulumende wezanu PF. Kodwa kungasenani into engayiletha mina engayinika umlando ibandla lezanu PF lohulumende ukuthi kabazame ukuthi kathesi bacubungulisise kuhle indaba zenezo ukuthiwa abantu bathunjiwe kubonakala ukuthi ngubani okwenzayo khonokho. Isandla senesi sitholakale, ngale sandla sakhona singatholakala sijeziswe ngendlela ebalulekile kakhulu ngoba isandla lesi silokuganga. Ukuganga kwakhona kuyukuthi singcolisa yena uhulumende wezanu PF. Isandla lesi isandla esingcolisayo. Akulandingeke ukutshona kuthunjwa abantu la even lo khetho nxa kwakuthiwa kwakulungiselela ukhetho ukuthi umbete khetho seludlulile izanu PF iwinile election, so abantu babethunjelwa ukuthi kwenze njani. Nxa kuyukuthi kulokuganga okwenzakala kule sandla esilokuganga phakathi sisenzela ukuthi kungcolise uhulumende wezanu PF, akudingakale kutholakale. Ama-state security agents kakudingele, amapolisa akudinge khonoko bakuthole kube sokujeziswa laba abayenza khonoko.
Lo umnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Izisebenzi zikahulumende zemukele ngembono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus ezaphiwa lezinduna lezinye inkokheli zomdabu kuyo nale inyanga lelandelayo. Isiphathamandla senhlanganiso yezinta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe, ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibhonasi. Yebo kambe ibhonasi le iqunywe kabili ukuqala abasebenzi bonke bazathola i 50% ingxenye ye bonus yabo ngoNovember, kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba. Lokho kube indlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye, abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayithole imali isithethwe, yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli, okuqala ivele yona imali eholwayo iphansi. Kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezelela, isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi. Kanti ke maziphiwe, kulokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusuko kwethu, singake siyakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphika elizweni elivele liphakathi kwenkinga nezomnotho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yezintha elwela amalungelo ababalisi. Siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Yena othi ngabe imali le eyebonus bayiphiwa kanye kulokuthi bebe beqeshungelwa.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sikubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongeke uyigcine, ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi. Siyazi ukuthi imali ephephukayo, kusiyafika kumpalakazi imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle. Zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedise ekupheleni komnyaka, uhulumende abe seziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, useze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi linyathelo elihle leli yini nxa lingavumelani lakho konke lokho, lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu bekuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu iningi kule yezisebenzi. Indaba sithi iningi bayayithola imali yabo iyisigaqa, sikukhangela kukabili okuyizinto lokhu. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa. Amakhosi omdaba lo msebenzi wabo abawenzayo esiwuhloniphayo, esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lo mnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla se-ARTUZ, inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni. Iphephandaba leThe Chronicle lithi iqembu lesizwe lama-Warriors lifikile lamuhla ekuseni eRwanda lapho elamukelwe yizisebenzi zesigodlo seZimbabwe lalabo abahamba phambi kwabo ngeviki edluleyo. Iqembu leli liza kubuya liseKigali ukuze kufike kusasa lingakayi eButare lapho elizadlala khona kumncintiswano we-2026 FIFA World Cup lincikelana leleRwanda mhlaka 15 leleNigeria mhlaka 19 kuyonale inyanga. Iphephandaba leThe Herald lithi eleZimbabwe likhangelelwe ukuthuthukisa inzuzo etholwa kokwenjiwa emigodini yelizwe okugoqela i-ion le-lithium ngesilinganiso esingamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25% ukwabala amanye amazwe. Singakangeni esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibuthole Israelithi lizaphathisa ukuhlenga abantwana esibhedlela esikhulu seGaza eseAlshifa lapho osokulengxaba ngxoza ngesikhathi ingiphakathi kwele Israel eHamas iqhubeka. Isikhulumeli sebuthole Israel uMnumzana Daniel Hakari uthe isibhedlela lesi asihlaselwanga njalo abantu bayangena bephume kuso. Uthe abasebenza esibhedlela kusasa bazakhalaza ukuthi abantwana behlengwe besiwe kwesinye esiphephileyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezemidlalo uGoldin Dube owayengumdlali weqembu leAmazulu uthi abaqeqeshi bakulezi insuku balomlando wokufundisa abadlali abasakhulayo ukuziphatha ngendlela eqondileyo kulomsebenzi. Intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDube uthi kuqakathekile ukuba abaqeqeshi babe lobudlelwano labazali kanye lababalisi babadlali abasebenza labo ukuze abadlali labo bengatholi ithuba lokuba yizigilamkhuba.
Thina kumele coach singafundeli ukufundisa umdlali ukukontrola ibhola nokuphasa, siphinde sibafundise ngempilo okuthiwa ngama life skills angithi. And then sikhonapho nga ukhocha ama juniors kuqakathekile ukuthona ube uvisitor umntwana lapha hlala khona, uvisitor umntwana lapha funda khona, ngoba khonoko kokuthathu kungakuhlanganisa kuyancedisa ukuthi ube wasi umntwana lowo kuyini akwenzayo if ungalaye wena coach, if engibo abazali bathini, if abazali umntwana engekho esasesikolo yabesikolo bathini, and then singakuhlanganisa khonoko kokuthathu singanqoba lento yama drugs.
Udube uthi udubo lwezidakamizwa seludale ukuba izinga lomncintiswano phakathi kwabadlali liyehle lingasafani lakudala.
Ngesikhathi sisadlala thina ayi competition yayinkulu kakhulu, ngoba ngiyakhumbula kwesinye isikhathi ngake ngahamba kuma juniors Highlanders kubhabha, ngafika hey ngathola sibili lami ngayithuka ngingakali khaba ibhola, yikho ngagcina sengisiya kumdala ama juniors ayengaka Ernest Maphepha onguye wasishiyayo. Kodwa i competition yakuqala yayinzima sibili, because ngesikhathi ngisadlala kwakulabo Ronald Sibanda, uNkosana Gumbo, oMercedes Sibanda, oWillard Khumalo, kodwa lapho engangikhona ku AmaZulu lami ngangicomfortable because I was captain for that team until I handed it to Ferdinand Mashindalo before I went to South Africa.
Udube owaziwa ngegama elokusoma elithi Yellow udlale waphinda njalo waqeqetsha emazweni abalisa eZimbabwe, South Africa, Lesotho kanye leSwaziland, njalo uthi abadlali bakweZimbabwe baletalenta elimangalisayo.
Thina lapha eZimbabwe italenti ikhona, into esibulalayo ngamafacilities, ngoba ngale uzathubuka ifacility ivele ibe yiadvantage kulabo abatrenayo. Thina sithi sibuya lapha sithena lapho kungalatshani sebe sidlala egroundini esiyibiza sithi kusesikwakweni, kodwa hayi eZimbabwe kule talent yikho uthola iSouth Africa nga ibuya kunational team iyastruglish, kodwa iZimbabwe ngoba yiyo ebambe iPSL yakuphi yase South Africa.
Udube odlalela amaqembu aseZimbabwe abalisa eMthala, elePhinda Mzala, eleHunyani kanye leMazulu. Wele South Africa odlalela amaqembu abalisa eRainbow Stars kanye leAvondale Athletic. Uthethe umhlala phansi ngo-2003 ngemva kokulimala idolo lapho ahle aqala khona ukuqeqetsha, njalo usebenze lamaqembu abalisa eBuccaneers kanye leNjube Sundowns phambilini ukuyasebenza izweni leSwaziland, eLesotho kanye laseSouth Africa. Uphenduke eZimbabwe ngo-2018 lapho asebenze khona lamaqembu abalisa eleHowmine kanye leBulawayo City. Kulezi nsuku uqeqetsha iqembu leTalent Vision elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji uphinde waxoxa lo wayedlalela amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, eleBulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga. Yena othi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho okwakusenzakala kudala.
Kungokuthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akoBulawayo ebisehlukanisa abantu, uthole amalunga omndeni engaphani umlomo, ekanti labangani labo bengabhenisani.
Idebhi yakudala sohotela njengadlali yayilenda so umaphepha nxa yabuyo lethi maphepha yabuye ezokubhambisa egore egrawundini nje lahle libekwazi loba sokuyilahlile iningi okusenzakalayo kuthanele ngomatrosen umthi wenziwani amabhawuse echayana asuntaswa yikhole debhi bonayo idebhi yakatheza kuselangeni uyabona amabhawu ebuye echawula ngamanye amabhawu into nasasingayiva ongavunyelwa vele ukuthi nxa kwangalo mangale sibonela nga-erini ngambona evini ukuthi le dukisanduru nxa esekuthaneli even uchoroma engapha kwengambikelele but the brothers emthethweni bona abantu abaphela ezemsebenzini asikhulumisana
ulunga uqala idlalela iqembu labasakhulayo leZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka ka 2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi uthi kulokuthi abangakibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu bakhona ababesola ukuba indaba ekhethe ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints
ikhariya yami yaba buhlungu kunqangi landa abangani bami babengathandi ukumbona ngingadlala isenzo idlalo sindishona but hey ngona into engayiyenzi kodwa mina ngazihappy udlala iZimbabwe Saints because ngakhulela khona but nxa usithi uyodlala isenzo bona babezonda abantu bayefuna into ababeyifuna njengelike uba kunqani wami badlala iyayile ndawo under 18 bazange angene ku-first team so nxa ngikhuluma la wayezonda sithi kanti wayengalandanga iyayile ndawo nokulandan olandi isenzo kuba kunzima but hayi ngakholisa but iphilo ndlala kusenzo
ulunga uqhubeke wathi ngesikhathi esadlala bekungekho lula ukudlala la maqembu abalisayele Highlanders kanye lele Dynamos ngoba elabalandeli abaningi kodwa babemisana lawo njalo ukunyiyaza hlala ekukhwabitha ukuba ucine edlala encintisana nalomdlala emthanda kakhulu ngesikhathi esasengumfanyana
leya mngani isa vele ukuthi lami nxa idlala ibe njengayo so ngomuntu Choroma uLate Choroma while we play for Highlanders bemibiza Dabuka Express Richard Choroma his attitude his play game even in the field awubona ukuthi hayo Richard why is dinikele nxa edlala Highlanders lami ngangifisa ukuthi ibe njengayo so ngandlala
ngiyemva kokudlalela iqembu leZimbabwe seyinsulunga udlalela amaqembu agoqela elebulawayo Arsenal kanye lele Cosmos uthethe umhlala phansi ngo-2011 eseqhatshiwe enkampanini yeKodak okuyilapha lokhu esebenza khona ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Okwamanje ke sizwe imbono ethunyelwa ngabalaleli beStudio 7.
Ndingilele basakaza mbunye nabalandeli azifunde zonke indaba ngilombuzo lapha uChabango ngiyamuzwa mina ngiyadidera ngingedwa uChabango lo kulabantu abamlandelayo abe Triple C kulabamphikayo kodwa uma ngithi ngiyabheka mina ngedwa uChabango lo yilesinekhi inyoka nje Black Mamba lo umbulali lo wayena emakhodi ewina kodwa engazi ukuthi ngaphela uThamisa uyamphika kodwa utshela ungwe Triple C wayemakhodi ewina engabuzwa mbuzo engawoshwa kodwa abantu baxotshiswa ngoChabango lo badala kulana amehlo mani thina sifuna umbuso ongcolileyo mani olamanyala mani uChabango mayeza akaze kahle but engazi engesizane phakathi asifuna umbuso wedot siyacela bandla ulwa vela siyali sazokulwa osife masifika because uChabango ungaze ngombuso wezalo woza ngombuso oklini obala nje hayi onesizane phakathi siyacela nkosi yami
uchona njani Ntunga hayi thina siyachona lonke nje basebenzi beStudio 7 siyalibingelela hayi lisenzela umsebenzi kakuhle bantu kakhulu kakhulu liyasichasela wonke livumbulayo longaphansi kwamathebuli kodwa Ntunga mina into endanisayo ukuthethisa bantu hayi ukuthethisa bakini njengalaba abantu beGoli Ntunga mina abantu beGoli kakula lento eyodwa abayikhuluma yezwakalayo ababuyi bazevota okwaba kwama ngokuthethisa lokudemonstrate begida kubulala eSouth Africa hayi njengabantu abethu laba baseSouth Africa kabawumane balo muntu phansi abana lento yabo ekhulunywayo iqondeyo ngitsho 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 eyazi umuntu abantu abakuthi akuyikukhonkhoda kuyaninekhali zevota madoda sikhulume lehlulekile lokuthi liyaba lithethisa abantu abavotileyo akebuyili zevota vele alilancedi futhi into engiyibona lakhona ngapha egoli akulanto elilayo abanezinto zabo anti siyabazi abanezinto zabo babuya bezevota bayenza njani bayeze lina le makhaya nilesho ukuthi lakini vele kalini ngoma lokho lithethisa likhona ngapha ayisini lodwa silabo yathi abantwana abanjengalesivele siyabona ukuthi egoli licatshile
salbonani salbonani kuStudio 7 balaleli labasakazi eyi thina sesikhathele bantu sikhathele ngezanu silapha sikhathele sibulekho ngikhathele okuncane nje lanolo uChabango ozenza uChabango wamanga lo kake sixolile bakithi kake sixolile uChabango lo enamelakho ukudlayo kake kele ukuhlupha nabo labantu bethu be-Triple C kake siyekeli nabantu be-Triple C sike sizame sikuzamayo kati yena wahlaselana lathi kangaka yena udlani ukukhulu khona ngapha ezanwini yakhe kake sixolile ke kake suke lapho bakithi ake lisikhiphele yena nalo uchabango lo lisikhiphele yena sibili ngomusa kaNkulunkulu kake suke lapho kuyeke ukuthi ebiloke sihlupha thina umanelani kade umuntu okhuleyo ngakho umanelani uvelene kade uzamani kahle kahle yaza sikwazi ukuthi uzamani lo uchabango wakhona lo
Studio 7 sabona ya bengajabula ama audio yami ngafuna angikho ngendaba yabomfukeni nabo Chabango mina indaba yokuthi abantu sebe concentrate entweni yokuthi Chabango ufukeni ba sicela likhiphe izalo into esiphezwayo yiyo le nto le abantu bengavali indaba esiphezwayo befake indaba engekhoyo nje sicela nisiqhubekeni ngendaba esiphezwayo le ndaba le izovala indaba le okumele siyenze ukuthi sikhiphe izalo esihlalweni please guys siyahlupheka zonwayale phathi sicela nisenzele njalo ke nikhipheni indaba zabo mfugeni wathwathi lisixolele ngalokho ngiyabonga
salibona salibona kustudio 7 hayi thina sikhona siphilile hayi lezi zizomfana lo usengezo lo hayi into le thina sesiyibonile ukuthi yaphi vele sebefuna ukudilizana i-PC yethu le so thina sesizimisele ukuthi abayidilize ma beyidiliza abayidilize kusasemanje masitsha sibabonise ukuthi usengezo kala sapoti sazi ukuthi uzosapotwa mbani uruchamisa ma etshintshe igama ma bengamudla ukuthi setshintsha le gama atshintshe kusasespidi yikho sesibumele sikhona kugrawund la sikhona sifuna ukubona ukuthi lawo ma-supporters kasengezo uzowathathaphi uyagcina ngokudiliza ibandla kuphela akula muntu ozamsupporta thina singabakachamisa ahambe efela le ekudeni alidilize lelo bandla ukuthengwa kwakhe right thina singabakachamisa noma engakabi noma ibandla lingadilika avuse elinye siyasalokhu silandela yena
Studio 7, Studio 7, siyabingelela abasakazi bonke siyabingelela. Bakithi sicela abantu beke besihloniphe belungise nje into ezi-right belungise into zihambe kahle eZimbabwe zihambe hayi kudonselana ukuthi omunye udonse uChabango udonse yale ubulala iZimbabwe uChabango. Ngoba ngani thina kade sesiyenze abantu sebedingile ukuthi bona bafuna ukuthi beyenzeni kungani ubana hato wena before kungakavotwa walungisisa indaba leyo sokuvotiwa amavoti la sifuna ukwadingisela iZanu-PF iZanu-PF asiyifuni eBulawayo asiyifuni totale koBulawayo babulala abazali bethu ngeGugulawundi mina ngiphuma ePlumtree kogwamagwama laba bantu basiqeda ngeGugulawundi asiyifuni eZanu-PF Studio 7 ngicela ukuthi into ikilozeni yami uyibale oChabango beyizwe saphela thina saphelelwa ngabazali manje siyahlupheka egoli ngendaba yegoli siyatyiswa ngendaba zabo manje bayasihlupha futhi
salibonani Studio 7 labalaleli ye ngunhlanhla lo sevelile umfana wasenkayi ye suzwile umlayelo lapha ama-South Africa athi thina sigeze siyanuka amakhwapha kodwa basihlolela shem phezu kwamazwe wonke la lapha e-South Africa kula manyasa la mandawo la machangane kuyethi kubekhetha thina abazimbabwe ukuthi asigezi ngoba balalathi amazimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu be-South Africa asicela besihloniphe bakithi sabaswele bangathini nje sakonke bafuna konke wazobekhathele bafuna ukukhathalela laphezu kwethu hhayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziyo lapho omunye abe ngagezi mebheka kuyisimo yabe ngazenzi ama-perfumes ndawo konke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa lakhona lamandawo amachangane aze basikwatisa kabi shem basikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi
Studio 7 ivuka njani i-Progressive Zimbabwean Foundation i-organization registered esebenza ngosemthethweni ngama-youth aseZimbabwe asehlangene akubona kungcono ukuthi bahlangane balwise umbuso wezigebenga umbuso weZanu-PF
lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngisaphinda inombolo njalo +1 202 465 0318 lawe ungathumela umbono wakho ukuze siwusakaze emoyeni Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ebesihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi ilunga laleli bandla elithunjwe kuthange lilokhu lingakabonakali. Izisebenzi zikahulumende zamukela ngembono ehlukeneyo indlela uhulumende athi uzaziholisa ngayo imali ye-bonus kuyo nale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.